Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 19 kumpandula 2019 nguntungamili inkomo endabeni zekuseni namuhla.
Ipatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezano kumbe ngowe-MDC noma ngoma ngayiphi iphathi.
Ababalisi bathi bazabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilokhu ezingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni ezilapho kuqhanise khona amanzi akhona lokhu engingafika kukhanye ukuthi ipressure ngikhona yilokhu ichazi walungela abanye abanye kulokhu ngabalungelanga.
Izakhamizi zedolobho le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, zithi zizabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa, zikhonona phezu kokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Embikweni eziwethu le izolo, inhlanganiso zombili zikhuthaze abafundi ukuthi labo bengayi esikolo kusasa. Zithi njalo kusasa kumele kube lilanga lokuthandazela uMagombeyi ukuthi etholakale ephila. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu ababehlomile ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Abanye bathi uDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abasebenzela uhulumende lanxa nje na uhulumende ekulandula lokhu. Ukutshengisela phezu kwalolu daba sokufinyelelela semazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo MDC kwelebhilithane umnumzana Thokozani Maya ukuze sizwe okunengi ngokutshengisela abakuqoqayo.
Siphatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezano kumbe ngowe-MDC noma ngoma ngayiphi iphathi, uyelapha noma ngumphi umuntu ofika esibhedlela egula oro elimele. Yikungakho lathi sizwelana laye njalo simlwela amalungelo akhe ukuthi makabuye bhekhe lo muntu, labo bantu abamthathile mabamlele.
Manje wena kodwa ngokubona kwakho ubona ungani kungakwahamba njani njengoba sisizwa la uhulumende ezigezi izandla esithi kayisuye kulalokho okuthiwa yi-third force?
Uhulumende uthi akakusunguye okhulume lento. Umuntu lowo ekudisappear kwakhe, before adisappear lo muntu waphuma kuvideo ekhalaza kuhulumende ukuthi uhulumende makangenelele esimeni sabo. Akukho muntu ophila nge-$80 ngenyanga engudokotela. So umuntu lo abesezodisappear ngemva kokubeka isicelo sakhe, isikhalazo sakhe kuhulumende, uhulumende abesezidistensa kuleso sehlakalo esesenzakele kulowo muntu ethi akamazi kanjani, ngoba lo muntu wayecela kuyena uhulumende wasedisappearswa ngubani-ke.
Manje nxa kuyukuthi nguye uhulumende, ubona ungani bengamveza naye esaphila njengoba sekugcwele wonke umhlaba ukuthi kokwenzakele?
Anguboni ngendlela engicabanga ngakhona, ngendlela le-government engakhona, elolunya ngakhona, ukuthi lo muntu bazomveza esaphila. Ngoba uma bengamveza esaphila, lo muntu kungenzeka asilide kulabo abanye abalahlekayo singababoniyo abadisappear-ayo labo, ngoba uzomane angeke ayekele ukukhuluma unless otherwise bamnikeze ama-conditions okuthi angakhulumi noma yini, ngoba lakhona lokhu ngamanye ama-plans wabo abawenzayo ukuthi umuntu bangamnikeza ama condition bethi asifuni kuzwa ukuthi sizwe anything ozoyikhuluma wena ngokunyamalala kwakho ngalesi sikhathi ungeke ungabonakali. So kungenzeka abuye ephila lo muntu kodwa kube laleyo ndlela futhi ukuthi bazomnikeza ama condition ukuthi angatsheli umuntu ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa khona ngapho liqoqa ukutshengisela eBhilitane. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, silakho ukudemonstrate esizokwenza ngeSaturday mhla ka-21. Maningi ke njalo futhi amanye ama-organization esesiwabonile alesifiso njalo alesifiso sokuthi babuye labo bazotshengisa ukuzwelana nalowo ndoda othathiwele. So sizabe sikhona mpela eZimbabwe Embassy mhla ka-21 ngeSaturday.
Umnumzana Thokozani Maya ngumgcini sihlalo MDC kwele Bhilitane obexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Izakhamizi zedolobho lePlumtree zithi zilokhu zingelamanzi kulandela ukudubuka komtshina wamagetsi i-transformer kuleli dolobho ngenyanga edluleyo. Lokhu sokubangele ukuthi abantu basebenzise amanzi angcolileyo okulakho ukufaka impilo zabo engozini enkulu. Isakhamuzi umnumzana Trimompofu yena ohlala kuward 6 njalo engumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC uthi ilanxa umtshina lo walungiswa amanzi kawafiki kulabo abahlala endaweni ezikhuphukileyo. Uthi ukuswelakala kwamanzi kubhahile lasemaphandleni lapho abantu abahamba khona imango emide besiya kukha amanzi emadamu.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilokhu ezingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni endlini ezilapho kuqaniswe khona amanzi akhona lokhu engingafika okukhanya ukuthi i-pressure ngikhona yilokhu ithazi walungela abanye abanye kulokhu kungabalungelanga. Ithe every ward e-town lapho kulama ward angu-6 wonke ayele mgodi, but imigodi yonke yacinisisile yonke eyongu-6 ngenxa yokuthi abantu abayelokhu belandelela lo belandelele lo belandelele lwana baze bazokucina ngalo esigabeni enhlala kiso mnii wakhona sekushe wona ngoba yiwa usugcwayelwa ngabantu bonke abe-town yonke. So bathi baphezu kwe-process yokuthi bapompe amanzi kwelinye idamu elisemangwe okokho kwabe kupontshwa khona kudala njalo bakhuluma ngokuthi ama-pipes angikhona akhanya seyabola phansi. Iprocesi zangikhona akhanya ngane seziziningi kakhulu njalo kazizisiseke liqiniso elikhona.
Manje abantu bathatha ngapha amanzi njalo isikhathi sonke lesi transformer liyani ngalungi bebewathola nga
ku-main water supply ema-ofisini akula manzi nje avuza eceleni ayiwo abezigelezela aloku agelezela iminyaka neminyaka sokugcina sokungani nje kubalwa kungamachibinyana sokugcina amanzi. So abantu besebeqeka besebenzisa nalana amanzi bewathatha besiyazama ukuthi bawabhoyile, but kamboni ukuthi wonke umuntu engabe yabhoyile lawo manzi kusengozini ukuthi abantwana bakwanise ukuthi azinathelana amanzi okubangela ukuthi anytime ungaqhamuka ingozi abantu bebengasakwanisi ukuthi baye ezambuzini besebeyela nje khonapha esihlahleni eseduzane. So kusebheke izingcekezelanibi kwanisa ukuhlangana la manzi lana abantu besine benatha amanzi nje aseyingcekeza.
Kodwa iziphatha amandla zithini abekhansili abakahulumende bedalela ephalamende?
Hey, into eyenzakalayo abakhansilers abe-MDC kuhlangana bezani nxa ukhuluma labo bathi khona izinto ziwomile kukhanya ngani nje kabala solution. I-solution yabo yayiyimigodi nale yayigeziwe njeni imigodi ekona njengoba yayisifile kutshengisa ukuthi izama-MTs alapho abonakala ngezimota nje edlula nje etown esiye emizini yabo. Ngikhuluma ngalo owethu lapho yokuleli ma-East dlula nthi nguminista yabonakala nje edlula nje etown angeke ukwanise ukuthi uthole ithuba ukuthi kukhulumela ukhulumela into ezivalela zenezo dlulela kuzoba lalo layo yokuleli ma-East ngabantu abasibabonele ezimoteni nje bezidlulela bezihambela.
Emaphandleni-ke
emaphandleni uhlupho lwamanzi lubhakhe okwedlulisileyo sandikile ngakubala indawo efana lemacingwana lapho engingafika ngazibonela khona ngama amehlo abantu sebenatha amanzi lenkomo bakuhamba kuyathwala amabhakethi ngamakhanda umango ongaba ngamakhilomitha angafika ingathi about 30 kilometers umuntu esuka ekhaya esiyalanda amanzi ngepheyili eyithwele ngekhanda ngoba iqiniso elikhona ukuthi abantu bakithi kulumhlulo ngokuningi abalazinqola abalazimoto abalandlela zokuthi bangathwala nje amanzi bakha amanzi emadamu abanye bakhamba besiya phanda emfuleni umfula okhona emacingwane lapho embala khona ngumatoli uyakwazi kulenyamazane eziningi ezitiye ebusuku ziyangena emanzini ziyabhukusa zenzayo but abantu bacina besebenzisa nalawo manzi.
Ibandla lakho le-MDC lathathelwa izihlalo eziningi esigabeni sakho kumbe kuyukuthi ngabe lisembosweni ubone ngani ungaba ngcono yini?
yathina sivele siready for ukubusa njengoba nje sihlala sizokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ikhetho lolu lwadlulayo salonqoba lanxa lwatshontshwa. Asiyeke simelele ukuthi idamu lize liphele amanzi, nasikwazi kulelinye idamu elimele lipontshwe amanzi. Kutshengisa abantu abasembusweni abangekho ready, amaplani abo asegugile njengabo nje bezigugile, abaselaplani ezinto abangabuya nayo.
Umnumzana Trimompofu uhlala kuward 6 ePlumtree, njalo ungumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le ePlumtree. Siphinde saxoxa lomeli webulili maWest edale lePhalamende umnumzana Dingo Moziphothi olilunga leZANU-PF. Umnumzana Phuthi uthi kule mizamo yokulungisa udaba lwamanzi ebulili ma.
Ukuswelakala kwamanzi esibhreni sami ngibona ngazathi ngumkhosi omkhulu kwedlula zonke indawo zakuleli lizwe. Yindaba esiphezu kwayo. Ngikhuluma kanje ngimelele amarigi avela e-District Development Fund ukuthi asuke ematopo liviki esesiya ebulili maWest ukuyakwenza umsebenzi. Kungayisikho kodwa lokho siswami. Ebulili maWest yindawo eyayingakhangelisiswa kakhulu kwezokuphakamisa i-development ngenxa yokuthi hlezi nxa ukhatshana kuswelakala ilizwi elibanga umsindo phezulu ukuthi abantu bazwakale ukuthi bayaphila. Kodwa-ke hhayi, mina ngu-MP olamawala siswami. Sengibhode wonke ama-ofisi ngikhuluma kanje. Bengikhuluma lo minister owezemigwaqo ngitshela ukuthi kanti sokudlalwa yini ndoda, anti savumelana ukuthi kumele silungise lapha nalaphayana, ngoba ngangimthethe ngahamba naye eMayitengwe ngithatha iy'ngqondo zikapresident zokuthi akula business as usual.
Iningi lithi konke lokhu kudalwa yikubhidlika komnotho welizwe. Ubona ingani imizamo kahulumende izaba lomthelela yini yokulungisa umnotho welizwe?
In Zimbabwe's history akula mizamo economically ehambelana nezomnotho welizwe eyake yenziwa ebambeka njengale engiyibona kade iminakano ekupresidenti wethu ukuthi asuke ayethatha umqeqeshisi omkhulu kwezomnotho ubaba uMthuli Ncube ohlonitha ilizwe lonke leli jikelele ukuthi azongena esikhundleni lesiyana. Siyakubona ukuthi sokunempumela kuyancwebeka ne-direction siyayibona ukuthi kuyiwa ngathi ubaba uMthuli Ncube usebenza ngendlela yokufaka i-confidence kuze ukuthembeka kwezomnotho, ngoba asifuni ukuthi sibe silokhu sithi izinto zi-right sisenza i-economy yesejafeja. Ubaba umnangagwa is a lawyer, and as a lawyer, for you to practice as a lawyer, you have to understand economic and account. Njalo as a businessman himself, uyakwazi ukuthi idola lakithi ibhondi like lahlala kakhulu listabilayizile. Sinabantu abathi kungabevala abanye bayavula bevuzisa. So kumele njengamaZimbabwe sifunde ukuthandana lokuthanda ilizwe kuqala. Sekeleni ukuhlala sinakana ukuthi kuzasiphilisa size siye ngaphi ukuthi abanye besebenza, abanye besenza lokho.
Ubona kusiba ngcono kusasa?
Kusasa lokhu things will be okay. I am telling you this because ngolwesine ngiyabe ngihlezi kumhlangano we-pre-budget consultation. Sikhangela njalo eminye imizamo yokubona ukuthi aluba kungenziwani ukuthi izinto zikame ngendlela esifisela abantu basemakhaya abasithembayo, abasanethemba. Udokoza lothemba lona lolo lukhona kumele singaluthathi siludelele, kumele sizehlise ebantwini sibasebenzele ngokuthembeka.
Umnumzana Dingo Moziphothi umela isigaba sebulili maWest edale lePhalamende, njalo ulilunga leZANU-PF. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi abemoli kaMgabe sebebonge uhulumende ngokuma labo esililweni sikamnumzana Robert Mgabe lokubaphathisa ngendleko zemfa. Iphephandaba leChronicle lona lithi amapholisa kobulawayo asebophe izigilamkhuba ezinhlanu ezetheswa amacala okubamba inkunzi. Abasolwa laba babalisa uThando Mthombeni, uProsper Moyo, uLindo Kuhle Moyo, uSolomon Henry, loZibusiso Sithole. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hallo, hallo, ninjani bantu beStudio 7? Ake nifonele mina, ugawulekile ukukhuluma into ezingazwakaliyo. Mina ngimazi kahle ngoyichibizina kodlamini etsholotsho. Ake ukukhuluma into engekho. Ake nifonele mina, ngiyachiya inamba zami, nifonele mina ngimphendule kahle. Ugawula ayekele ukuba ngumlalazi orabe yiswayili athi abona ingqamisika afinda alole phezulu lapho uthi sika umuntu azwe ubuhlungu. Ube nguticha efundisa ephelandaba esikolo, efundisa khona wehluleka ukuba nguticha. Manje sefuna ukuncindezela amatisha ngoba sesidlalezana, sincindezela odokotela ngoba sesidlalezana. Akekele ukuncindezela abantu betsholotsho, ayekele abantu vele abamthandi izinzo zakhe. Kanti yena akabonti abantu abamthandi, uzathi uright nezondo, uzondo wabantu bonke, bonke abantu betsholotsho bayamzonda, uzathi uright njani? Ugawula keme bakithi kumanela abantu, please ugawule kakahlonipha abantu. Le audio futhi uyirekhode uyithumele baba, uyithumele kustudio 7 iretweni. Ugawule keme ukuhlukumeza abantu. Ube ngutisha efundisa le phelandaba, wazama ukwesitolo kwakhe ethibizina kwamehlula. Usengene kuzano, usemele izano, akasebenzi kahle kuzano, uhole kahle kuzano. Yekela abantu bezihluphekela uma bezihluphekela, angabe ngumlalazi uriswayini. Ebelonke sithi ma ebona ingqamu iyasika, ebelonke lula ingqamu uyibonti iyasika, ebelula. Akekele ukuhlukumeza abantu besindebeleni. Ugawule kamphathi kahle vele, kenzi kahle, ngimazi kahle. Wayefundisa ephelandaba primary school, wayenza isitolo sakhe wehluleka. Wayengabanga ngutisha uma ebona amatisha ehola, wayengajonanga udokotela ebona udokotela behola. Wazi ukuthi angangena kuzano PF sezenza utsotsi, sefuna ukudla ngezano, encindezela abantu. Asiso bantwana bakhe thina. Umzekelo lapho wakhulela khona, umzekelo ebonto etshotsho, akula development, akula ncedo kwizano kwakhe lokho. From echibizini siye etsholotsho, umgwaqo owatshiywa ngusmith lonke njalo akazulungiswa. Isikolo sakodlamini mbulu, i-secondary school, lonke yatshiywa ngusmith njalo, lonke njalo. Iklinika yesodaka yatshiywa ngusmith njalo, lonke njalo. Isibhedlela sephumula mission hospital satshiywa ngusmith sinjalo, kwesinjalo. Ukhuluma ngedevelopment iphethe utshintsho, utshintsho lukamnanga kwa akula nto etshintshayo lapho, into e-wrong i-wrong.
Lawa ngamanga, akula third force whatsoever. What kind of a government is that? Which means this government is so weak. There's nothing like that. There's no third force. Ukucatsha ngomuntu into zamanga kuphela lezo. Why can't they arrest them now with third force? Bangaphi bangabamba? It's G40. What for is it? Ababambala manga. Nonsense.
Sawubonani basakazi beStudio 7. Lokho ngilalele njengane zonke izindaba ukulathwa kwamgabe lalokho okwenzakalayo eZimbabwe. Le ndaba iba buhlungu kakhulu ngalo umkhulu wabodokotela othunjiweyo. Mina bengicela uhulumende ma esehluleka amapholisa akhe labaphathi bonke abomthetho uba bezinjani, bacele i-FBI e-America kumbe i-Scotland Yard izohluza lolu daba. Ngikhumbula Ethiopia Addis Ababa kwadubela ibhomba, bacela i-FBI. Kuyaphuma lokhu, sicela sifile uhulumende nxa esehluleka amapholisa akhona azame icebo, bacele ama-SAD, FBI le-Scotland Yard. Kuzaphuma lokhu, ngicabanga ngo-Edgar Tekele ikhwalelo walibulala u-Adams, kwaphuma konke lokhu sekubiza i-Scotland Yard. Unkomo wakhuluma athi Tekele, I will not talk to a murderer. ZANU-PF ruling party, they must not exist in this world. Ngiyadana kakhulu ngomfudokotela omkhulu olokhe eNyamalini. Bonke jamara, masikhumbula sifile emuva njalo futhi ne-Cookground. Indlela yabo abayenza okwenzela abantu besale, baqeda abantu abandebele. Ngikhuluma nje manje lapho engikhona lapho enkhaya, lo first councillor Amos Ndlovu wanyamalala, uthetha amasini wagongodwa. Abaningi, abaningi kakhulu. Kanti benzelani khona lokho? Bese ngikhuluma ngokuthi umtasa umfundisi omkhulu wathi yena evula ivesi amaHebrew 13 ithi yona izibotshwa zazo ziba buhlungu emzimbeni yethu, hhayi ubuhlungu emzimbeni yethu ngalo muntu ongekhiwa. Namhlanje abantu esibhedlele bayapha baphila. Ngokucela nje ukuthi hhayi, ngicela ukuthi ungenzele ukuthi lakudala ama-trade union esayikhona ngesikhathi samakhiwa azange benziwe njalo, bacatshiswe.
Sawubonani basakazi, mpangazi eGaborone. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu bakithi. Isicelo sethu sikhulu, ngisekuthi sicela ukuthi lisibalele imilayezo yethu. Yini lisinxusayo? Sicela lisibalele ngoba sila enye umsakazo ongasikhiphela osenhliziyweni zethu ngaphandle kwayo nalowo. Le minye kanye ke isinikele utho ngitsho. Ngoba abavumeli lutho bayesaba khona ukuba kwenzayo empilweni. UThabo Mbeki Malema wasitshengisele bantu bakithi bona nini ukuthi kuhamba njani. Basitshengisele ukuthi khona ivele umbuso weAfrika ngokuvikelana ubugebenga ngokubabaza umgabe phambi kwethu. Isitha esingangumgabe esiphambi kwethu asibabaze emfeni. Athi umgabo waleli umgabo kalolanga lizwe umgabo ungenele impi ngo-1975 kasiye vele lo wabo bizalo PF ungenele muva esiba umabhalani kasomlwelo wenkululeko. Yikho kuhlungu ukuthi kubabaza umgabo phambi kwethu. Sicela ukuthi khona nga amazwi ethu liyawakhipha ngoba kakhesi sesizimisele ukuthi akusasali lutho ngaphansi kwelitshe okwakufihle ngalwana uhulumende wababulali. Ubulale waze wabulala umkhonto wesizwe kodwa uThabo Mbeki ahambe ayekuma eZimbabwe ababaze umgabi kutsho ukuthi kuyamthokozisa kufa kwe-ANC laye ngoba i-ANC ingeyabanye amabutho leZipra ababulawa aqeda yiZANU PF ekhokelwa umgabi iGugurahundi. Yikho sicela ukuthi abantu bakithi bakunanzelele khonoko bengabe belokhu besitshela ngokuthi khona umdala lona kalele ngokuthula alale ngokuthula laba ababulalayo bangaphi balele ngokuthula na asilaxolo kulokho.
Balaleli, uhulumende engazodlala ngabantu. Uhulumende nguye abantu bengadlali belokhu besithi bucatshangelwa. Uhulumende nguye otshontsha abantu. Kungani kungatshontshi nje umuntu nje esitaladeni ongakhulumi ngobubi bukahulumende, ongasoli izenzo zikahulumende? Kungani kungatshontshi abantu?
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abangamachumi phosi amathathu bafile kwele Liberia izolo ngemva kokuba amakamelo abo elumathe umlilo. Amagqwetha kwele Cameroon angene kulanga lesithathu ekhalale umsebenzi izolo ekhonona phezu kokuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Paul Biya. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Unobhala wogatsha lwezomvikela ubikwa eyale ukupha amalunga edale leCongress ingwalo ezilemfihlo etshengisa ukuthi kulento umongameli Donald Trump ayithembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga. Iphephandaba leWashington Post lithi kulesinye isisebenzi sogatsha lwezomvikela esamangalela umongameli Trump ukuziphatha amandla zaso ngemva kokumuzwa esenza isithembiso lesi kumongameli lo laye ongaqanjwanga ngegama. Isenzo sikamongameli Trump lesi sibikwa singaba licala elikhulu. Kulokufuthelana okukhulu kwabezombusazwe phezu kwalolu daba ikakhulu abebandla eliphikisayo elama-Democrats. Sani bonani nonke dumelani mabuyani lingaba livuka njani kumagumbi omane elizwe ngitsho lawomhlaba ngoba siyazi zigcwele indawo yonke izizalwane zeZimbabwe abanye ngabavukayo siyazi liya emsebenzini abanye ngabaya esikolo kanti le msebenzi layo iyachiyana abanye lokhe siphakathi emsebenzini asikabuquthi ubuthongo ngoba silomlando wokulethulela izindaba ngosuku lwalamhlanje nje kungolwesine emhlaka 19 Drums of Matopoza ingoma yesinazo uTish Malaba ehlabelake kamnandi lapho besiqibela izindaba zekuseni kodwa ke singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi baza bambana labezempila kahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthuntshwa komkhokeli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Izakhamizi zedolobhu le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Abavama ukulandela izindaba zethu ekhasini lethu le-Facebook ngitsho izindaba zekuseni phela. Siyaxolisa ngoba kumalanga la asanda kwedlula imitshina yethu ngani ilenkinga kakhulu kayibambi kuhle kodwa omanjini labethu baphezu kwayo le ndaba likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 kodwa ke mina lani asibeni sonke kusasa ngo-half past 6 olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.